akulalutho oluqhakathekileyo oluya ngapi inkomo abalukhulumileyo ngoba konke khonoko kusenzeka ilizwe leBritane lilenhlupho zalo kulezi insuku. Ngikhuluma kunje uBoris Johnson uphathekile kakhulu ngodaba lweCOVID-19, uphathekile kakhulu ngodaba lwefishing olukhona manje oluyingxabano enkulu phakathi kwelizwe lakhe leFrance, uphathekile kakhulu ngodaba lweyona le into abahlanganisileyo izinto ze-environment lezi, i-climate change, konke okwenzakala. Uphatheke kakhulu ngobudlelwano babo China. IZimbabwe inkomo ingokulilizwa kuncane ncane kakhulu ukuthi uBoris Johnson angalala ngaphandle kwengubo ngabo. Angazathi yena uzahlangana loBoris Johnson, ukuhlangana lomuntu onjengoBoris Johnson emhlanganweni onjengalo kungabe nje kuyindlela yokuzama ukuthi ngesilungu singathi yi-networking engayingaphi, engabafikisi indawo. Akulalutho oluphumayo entweni enjengale ngoba ngemva kwakho konke lokhu umhlaba uyakwazi ukuthi umnanga kwangumbulali.
Uchu ukuthi ukuhlangana kwakhe labe European Union labe Bilitane akusoze kuntshintshe lutho ngisho
singakulibali ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye ngitsho la nenhlanganiso ngayinye ngayinye asikhangele European Union ilaye uambassador wayo oseZimbabwe olawo wonke ama explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani okubona konke kusenzeka eseZimbabwe njalo ethola iinformation epheleleyo ngoba eseZimbabwe esazi isimo selizwe leZimbabwe lokuthi uhulumende weZimbabwe wezanu lo uhlukuluza njalo abantu kusukela kudala ukuthi ubehlukuluza njalo abantu lokuthi umnangagwa uyisima kanjani. Nguye umuntu olamano ukuthi atshele European Council lo Michel ukuthi kahle kahle nxa besithi bafuna ukuvuselela udlelwano leZimbabwe kumele baqale banakekele lokhu lalokhu lalokhu bakhulumisane labo labantu beZimbabwe ngalokhu lalokhu lalokhu esingakulibali okuyikhona okwabangela ukuthi kube lama sanctions elizweni lena lokuthi European Union ingayithathi serious izanu. Siyakwazi ukuthi izanu yiparty yababulali, sibabonile besenza ama human rights violations amaningi kakhulu.